Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nukawande. Obesi paindaba ngolimi lwesiShona. Linga livuka njani zolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-6 enhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe.
Kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu yasitshela ukuthi hayi udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number.
Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha sebedlulise inyanga bevalelwe estokisini unkosazana Gamutirai Chaburumba ukhululwa ngumthethwandaba we-High Court ngemali yesibambiso i-bail.
Lokhu thina sikubona vele siqinisele ukuthi abantu abanye laba abavalelweyo bavalele ngokusemthethweni ngoba nangi ukuthi okungisemthethweni icala lakhona kanti liyahlukanisa njani abanye lithiya abanye.
Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lele Melika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela.
Kodwa-ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe. Kwakhathesi basaprepare ukuthi bathengise ngamarandi kumbe ngama-US dollar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Ngalokho leli bandla likhuthaza uZulu wesigaba seMandebeleni umhlaba wonke jikelele ukuthi asayine iphepha lezikhalazo i-petition esekela isinqumo sokuqunywa kwelizwe eboda ebulenjini lasemphakathini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-petition leyi iqondene lencwadi esazibhalela ama-international stakeholders wonke ngodaba lukamthwakazi. Kwenzakele ke ukuthi mhla ka 6 June yona leyi inyanga esanda kuphela, kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu yasitshela ukuthi hayi udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number. Basebesazisa ukuthi ngemva kwe 60 days bazasitshela i-decision asebe ithethe, kanti langaphandle kwalokho basinikile urule wabo abasebenza ngaye kumbe ngithi umthetho wabo abasebenza ngaye okukhombisa khona ukuthi njengemthwakazi Republic Party singabantu abakhangelele ukuthi udaba lwethu luphathwe yibo, siyenelisile ukuhlangana lemigomo yenhlanganiso yabo. Ngokunjalo ke mina ngasengibhalwa as the complainant, kanti abantu bakomthwakazi bonke babonakaliswa njengabantu abarepresentwa yibo. Ke ugwalo lolu lufakile izinto ezizafunakala eziyibufakazi ukugoqela indaba zegugura hundi lakho konke okutshengisa ukuthi umthwakazi uncindezelwe yimashonaland kumbe iZimbabwe. Njalo bazafisa ukuthi udaba lolu malu siya phambili kubonakala ukuthi ngempela bakhona yini abantu abasayinileyo, mhlawumbe ngxenye ngizikhulumela udaba lolu kanti ngiyedwa akulabantu abakhala ngohlupho lolu. So ke thina i-20,000 signatures leyi provoka ama stakeholders wonke, siprovoke iZimbabwe government eka Emmerson Mnangagwa ukuthi sibakhumbuze ukuthi udaba lwegugura hundi kasikhohlwanga ngalo eka lisoze lulale ngaphambilini kokuthi umthwakazi azathole inkululeko yakhe. Sebekhombisa khona ukuthi sebefuna ukuphuma bezimele leyo laleyo inhlanganiso yamazomhlaba esiqoqode kuyo, lalaba abangakasiphendula sebesiphendulile, sisabe siveza ipetition leyi njengobufakazi ukuthi ngempela mhlaba silalele ngethemba ubonile emalangeni lapha ku social media ubaba u professor Lumumba ukhulumile ngamazwe alwisa ukuphuma emazweni abo wabala o Tigray o Ethiopia Ethiopia wabala obaroseland eZambia wabala imthwakazi kwele Zimbabwe silabo abantu asebefuna ukuthi baphume kwele Zimbabwe bezimele bebodwa bengumthwakazi
manje likhangelele ukuthi lingathola impendulo ngodaba lwepetition le kuzaphathisani
ye esikukhangeleleyo ngodaba lwepetition ukuthi kuzaba yibufakazi ngempela ukuthi asomqondisi moyo lalabo akhokhela labo asebefuna ukuphuma kwele Zimbabwe kodwa ke kungumthwakazi wonke jikelele ngoba umthwakazi wonke jikelele uzophakamisa izwi lakhe utshengisa umhlaba ngenxa yana le petition ngoba izaba segcekeni bonwe ngumuntu wonke ukuthi hayi ngempela basayinile abantu esikukhulumayo akuveli emlonyeni wethu kodwa kulobufakazi obubhalwe phansi uzananzelela ukuthi umhlaba kawusebenzi ngenkulumo nje evele emlonyeni kumbe ngithi lokho esingakuthi verbal evidence but isebenza ngewritten evidence okuyikho ke imthwakazi Republic Party esikwenzile ukuthi khuphule izinga lokumeme ethekisa udaba lwe self determination lokutshengisa ukuthi abantu bakomthwakazi ngo 1982 to 1987 babulawa ngegugurawundi omama barechwa abantwana bagigwa ngezingiga bebulawa yi 50 brigade eyayithunyelwe ngu-Emerson Mnangagwa lo Robert Mugabe
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla le MRP imizamo yokukhuluma lo hulumende yehlule Omunye wabafundi be University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini unkosazana Gamuchirai Chaburumba ukhululwe ngumthethwandaba we High Court izolo ngemali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 Zimbabwe dollars. Abafundi laba betheswa icala lokungcolisa imiduli yezakhiwo ezigoqela ezikahulumende eHarare ngokuyibhala bebhalabhala ngesikhathi betshengisela phezu kokubotshwa kwesiphathamandla se-CCC umnumzana Job Sikhala. Abanye abafundi abalokhu bevalelwe njalo bencitshwa ibail babalisa u-Emmanuel Sitima, Comfort Mpofu, Lionel Andrew Madamombe, Tawanda Benjamin Watadza, Lo Darlington uBenyu Chigwena. Isiphathamandla senhlanganiso imela abafundi bamakolishi ezinaso umnumzana Benon Ncube utshele uNtungamile Inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bekujabulela ukukhululwa kukaGamuchirai bafuna abanye bakhe labo bakhululwe.
Lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu laba bavaleleyo bavalelwe ngokungekho emthethweni ngoba ngabe ukuthi loku kusemthethweni icala lakhona abantu behlukanisa njani abanye lishiya abanye sekutshengisela ukuthi obazama ukwenza lapha yizothusela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende yikho lapho babuya bebamba bona laba bantu bebavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela napho nxa uhulumende sehluleka khona ngoba kubuye ukuthi ngalekule cala elikhona sikithi ngabe bakhulume konke kumbe ngabavalele bonke nanamuhla
Inxa like la khuluma laye uGamuchirayilo osekhululiwe unjani usesimeni bani njalo uthi bekunjani phakathi
kakhethile singakakhulumi laye okujulile usisizi ukuthi kuhambisela kodwa ekhanya engizobezise ngoba uyazi lokhu bengenalo kodwa sikuloke sizathi sikhulume laye size kahle kahle ukuthi benzani phakathi ngoba kulokhu sizandeni zama-lawyers akhe
Laba abanye abalokhe bevalelwe liyake liye babona yini njalo nxa selike layafika banjani bakusimo bani kumbe nxa lisizwa kumagqweta abo
kulabanye bethu abase Harare duze bayenelisa ukuyafika nazo zonke izikhathi abanisa ukuyafika ngazo. Yomumo awulunganga phakathi laphana iyakhulu for umuntu eyasanze ukuthi waphambanisanga, kodwa njengabantu abaziyo abantu abazesazi imalungelo abo akusinto engababulala umoya wabo lokho abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso lokumela iqiniso, akusize izinto ezingabakhususa endleleni yabo abavikele bezimisele kulisa ilizwe labo.
Lo yebo sephumile, kodwa abanye lokho bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibheyili, ilingathini ngalokho?
Kubuhlungu kakhulu, ikakhulu ukuthi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo, bavalelwe ukukhuluma ngokuhluleka kukahulumente. Ngakho kuningi lapho uhulumente ehluleka khona, so kuyakwenza size kusihlupha ngoba kutho ukuthi sesehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumente ehluleka khona. Okuyinto engalunganga elizweni elingathi bathi abayithi ledemokhrasi, ngoba kanti kuzabuswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumente bebotshwa bevalelwa, especially khange nakuvalelwa abantu abangamastudent bazelekese school. Kutho ukuthi wonke umuntu nje phandle ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kukahulumente. Ngimafikhane nje labantu abafuna ukuthi benze sandando bengajelwa lapha behluleka khona, and kuba yisinto esibi kakhulu especially ngala amalanga okubuswa khona ngedemokhrasi. Sikhangelele ukhetho esiyakile khathesi, sihle sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenzenzi khathesi bengakafika ekhethweni. Kutho ukuthi lanxa bengakhethwa babuyele phakathi, kuza kuba nzima kakhulu futhi for abantu beZimbabwe.
Hello-ke, ngumnumzana Benon Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abafundisi eyezinasu. Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lemali yeMelika, impilo yilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela, njalo osomabhizimusi abayithembi imali yeZimbabwe. Uhulumende uzitshayela ihlombe ngokuqina kwamadola kwamandla edola leZimbabwe, njalo uthi usomabhizimusi abangasoze bemukele imali le ngoba befuna ya kwamanyamazwe bephula umthetho. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi imizamo elethwa nguhulumende yokuzama ukuthi iqinise idola leZimbabwe yesibangela ukuthi siboneke idola selisiba lamandla ngasiliqathanisa ledola leAmerica. Okwakhathesi ke siyakunanzelela ukuthi lisuke ku-1:6,000 and something lehlala ku-1:5,000 and something, okutshengisela ukuthi liba lamandla nxa siliqathanisa lalokho kade kusenzakala emavikini adlulileyo. Khonokho ke kuba yinto enhle ngenxa yokuthi intengo izakhamizi eziyabe zikhangelele ukuthi iqansa amaviki wonke, kutsho ukuthi isiza kuma ukuqansa mhlawumbe icinisehla kakhulu ezitolo lezi ezinkulu ezivalisa nje OTM o-Choppies lezinye nje izitolo ezisebenzisa i-Interbank rate. Kodwa ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutsho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe, kwakhathesi basaprefer ukuthi bathengise ngama-rand kumbe ngama-US dollar. So ngamafitshane nje uZulu kakabi leqiniso lokuthi kuqina lokhu kungabe kuyisiqiniso sokuthi imali yelizwe leZimbabwe ingabi singathembakala yini, kumbe ikuthi nje kukhona ngabe kwenzakele izindombolo zonezo zabantu ba-economics nje abadlala ngazo. So okuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bathole ithemba esingathi i-confidence emalini yabo. Kwakhathesi yiyo into engakabi khona naleyo, ngoba ama-figures bayawezwa nje kodwa vele abanye kabawazi lokuthi kutshoni khonokho. Bona bakwaziwe ukuthi imali yeZimbabwe ayila mandla nxa besizwa nje njengoba vele abantu abaningi basebenzisela imali yakwamanye amazwe yiyo abayithembileyo, njalo yiyo abakwaziyo ukuthi kayiguquka imihla yonke.
Ukuyini okuphuma emhlanganweni yenu lezakhamizi, njalo liyake lixoxisane yini lo hulumende labosomabhizimusi lamanye nje ama stakeholders ngodaba lolo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono.
Ingxoxo eziba khona nxa sicoxa lezakhamizi ziyakuveza sobala ukubana zilathemba lokuthi idola leZimbabwe lizabuya libe lamandla lawo elalilawo ngesikhathi sithola uzivuse leminyakeni sisanda ukuthola uzivuse. Mhlawumbe bakhumbula lokho kwenzakala kuze kuyebamba u-2008 lapho imali yelizwe eyasuka yalahlekelwa isisindo sayo khona kwaze kwagcina kungenela ukuthi kube le multi-currency kusetshenziswa kwezimali ezishiyatshiyeneyo ezivela emazweni ashiyatshiyeneyo. Ngokunjalo-ke izakhamizi zivele zona zikhayela ukuthi ngabe kuyakhitshwa imali yeZimbabwe kusebenza imali yeMelika lemali yeSouth Africa kakhulu ngoba abakunanzelayo ukuthi kungafika isikhathi sokuthi imali ligugudeke gugudeka ngesikhathi esifitshane. Siqathanisa nje lo nyaka ukuthi abantu bathe beqalisa umnyaka imali bo 1:900 kodwa kathe sesikhuluma ngabo 1:5000 1:6000. Siyakwazi ukuthi imali yethu nxa sicoca lezakhamizi bayatsho ukuthi kulesikhathi ke yahlala khona so $1 to $72 kwahlala sibili isikhathi eside abantu baze batsho ukuthi hayi kodwa ke ngakanthiwa kathe sisebeyibambile imali kwaze kusuka lapho ke kwathanca. Yikho ke namhlanje sesilapha esikhona. Nxa sisithi siyakucubungulisisa kuhle siqathanisa le mbiko yabe ikhitshwe nguhulumende bayatsho ukuthi bona bayiyekela imali izigelezeliye lapho efuna ukuya khona kuzaze kuyefika konqengetshe lapho ezazime khona. Ngakho-ke khonkhana kubangela ukuthi abantu babe le-speculative behavior batsho ukuthi kutsho ukuthi njengoba kusenziwa lowo mkambo wokuthengisa izimali phose ngolwesibili wonke weviki kutsho ukuthi khonkhana kuza kwenza ukuthi abantu bangahlali bekwazi ukuthi leyiviki izavuka itheni imali. Kulunkana-ke kubangela ukuthi abantu bangabi lesiqiniseko sokuthi bathembe imali. Kwenza ukuthi intengo yezinto abantu babona ingcono kakhulu ukuthi bayikhangele ngelihlo le-US dollar mbidola ye-America kumbe i-South African rand kulokuthi bayikhangele intengo yabo ngeZimbabwe dollar ngoba bayabe bengakwazi ukuthi kusiyaphela iviki iyabe silesisindo esinganani.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukwehliswa kwembadalo yentuba zemota, ama-toll gate, lemithelo yezimota. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili lane 24 abafileyo kwele South Africa esiqintini se-ekuruleni ngemva kokuhotsha umoya wegasi elobukhali. Igasi le ibikwa isetshenziswa ukuhlambulula igolide elenjwa ngabotshekeja. Iziphathamandla zempilakahle bezilokhu zidinga izidumbu izolo ebusuku. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalaleli. Ngicela ukuthi ngiphendule ubaba lo ohlutshwa igama leli lithi amajawunda leli. Ngike ngadibana lelinye ikhehla eGwanda. Mina ngumuntu weGwanda, ngikhulele eGwanda. Ikhehla leli laselingitshela ukuthi amakhiwa babesehluleka ukubiza ukuthi Gwanda, base bebiza bezama ukuthi Gwanda bethatha ujilwana lo W bethi chawunda bezama ukuthi Gwanda. Yikho engakuzwayo ngelinye ikhehla mina elithi amathiwa. So ubaba lo ngibona ngathi ukhathazekile kakhulu, angazi ngokwesingaki. Lamhla ngimuzwa elokhu esilwa lo msakazi ngokuthi singamajawunda. Into liyana nje kwaphambaniseka ukukhipha emlonyeni, kona kutsho ukuthi nje singamagwanda njengokuba siyakhumbula ukuthi kule ndawo liyana kuthiwa e-Westinikisweni mina ugogo wami ubesithi esinikisoni so ambona ukuthi lokhu kungathwalisa nzima umuntu omdala kangaka azalwe kangaka emsakazweni ukuthi jawunda nje amathiwa ayehluleka ukubiza kuhle ngokuphume ngokucacile ngiyabonga abasakazi labalaleli siyabonga
siyalibingelela Studio 7 kini lonke bantu ngamini komo kini lonke mahlabi hayi khalo sethu liyasazi inye okutakeleke lokukhulu abayeke lokukhuluma into ezingayisizi bekhuluma ngomgwaqo ukuthi ilungi libe ilungi lingalunganga lo liyasenza isizwe zethu zibe buhlungu ngoba siyahlupheka emhlabeni siyafisa ukuyavota so ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani emhlabeni kungabe kulokho ukuthi into ziright into zingalunganga abantu bayahlupheka kathesi loko sikhiphe into zethu kwakukhanya ukuthi kwenzakalani hayi siyabonga
Yangibingelele ku Studio 7 sanibona balaleli nabasakazi niyaphila umgqilazi lokhulumayo mfowa manxiwa phansi lemaphisa ngithi mina ngeke ngikhulume ngalolu khetho lolu esiyakulona into engiyibonayo ukuthi abantu babeka ithemba labo kakhulu ku opposition le yesicc ngodwa into engiyibona ukuthi uma kuwukuthi mhlambe uyadliwa futhi kulolu khetho ay cha amathubo ukuthi abuye aphathe azoba mancane ngoba kumanje abantu bayameseka kakhulu kodwa ke uma engenaso istrategy ukuthi uyongena kanjani elokhu nganini estate house hayi cha abantu basazoyishisa sisi lana kahlehle ngikhulumele abantwini bakithi bakomthwakazi abantu abasathi asiqaleni isikhiphizana right ikhipheni izano ke sibone mangabe kuthi anikhiphizana bani bakwethu kuzani ekhaya izane ekhaya niphume entweni zangale nibe nizobhekana nento zenu ngoba nisazowuhlala omunye u5 years nihlupheka ngendaba zakomakhelwana ngithi mina ngiyancenga ukuthi ake nibheke izindaba zakini nibheke izindaba zakomthwakazi nizibone ukuthi mani ngabamba ezakomthwakazi ngeke nize niphumelele na into engiyicela ukuthi lolu khetho lomalume ngelokugcina silokho sisiza abantu baseZimbabwe kodwa after lokho mangabe kwehlule ngicela ukuthi bakwethu zanizojoina abanye abantwana bomhlabathi sibambaneni sikwazi ukuthi sibuyisene umthwakazi viva umthwakazi phambili maqhawe
sisalibonani basakazi abahle nabalaleli bonke beStudio 7 siyayizindaba mpela siyayizindaba kodwa mina ngifuna ukuthi ebantwini bakithi baseZimbabwe sikhipheni izifonyo emehlweni amablinkers sibone lapho esiya khona yova khona abantu abasibathanda mpela ukuthi babe khona njengomama ukhuphe ukuthi babe khona ephalamende ngoba lesipindi umama ukhuphe kodwa kwenzakele asikwazi kwenziwe njani right lokhu sisizwa mahemihemu lapha lalapha kodwa iqiniso yikuthi kumele abantu babone ukuthi inyamazana eginyiswayo yiphi inyamazana eginyiswayo ukuthi lizwe libuyele esimeni libe yilizwe elihloniphekayo bonke amalandeli be-TCC abayekele ukukhangela abantu kubalulekile khona ukuthi abantu bakhethe umuntu abamfunayo kodwa ngalesi sikhathi ngesimo sempilo ekhona elizweni abantu abayekele ukukhangela abantu bakhangele inyamazana egidiniswayo kuphela bengathengisi amavoti bakhona ozaphu bakhona umthwakazi abangabavotela ukuthi bangene eParliament nasemakhansilini kodwa ake bakhangele i-TCC babonthi yanga lowo muntu ofakiwe bona abangamfuniyo uma engayenzi kahle bakwazi ukuthi bamkhiphe ngemva kwamavoti ikhona le ukuthi i-vote of no confidence aphume lowo muntu kufake lowo muntu ababemfuna bamvotele bona kuze kube lula thina into esifuna ukuthi lizwe lilungise kube nemisebenzi abantu bathole imisebenzi ngiyabonga ukhuluma e-Cape Buffalo
Studio 7 litshona njani badala litshona njani ayithina siyatshona sitshone kahle sibili ubaba lo okhuluma ngephathi ye-CCC ukuthi abantu sebedalile nge-CCC kulamanga aluhlaza tshoko ayekela amanga ukhuluma nge-CCC i-CCC siyithanda njalo bona yibo abafuna ukuhlangahlanganisa izinto ku-CCC party dawa manje asozidabuki phatha abantu baqondisisa bayakwazi ukuhlupha ukuthi lungaphi so yena nxa ukuthi yena uthengwe izanta angcolisa ibizo le-CCC hhayi sebehlu bakhululekile asoze bakwanise lutho. I-CCC siyaphumelela siyaphambili. Lokho ukuthi ama-double candidate la ayenzakalayo kungenxa yabo bona abezeke labadlelana labezanu. Thina hayi, i-CCC siphambili ngayo labantu bonke nje jikelele esikhona. Asiyehla sibuyele emuva. Umbuso wezanu kasisawufuni. Izanu phansi layo asifuni umbuso wezanu. So lokho bebhizi begcona i-CCC begcona uChamisa. Zithuleleni bantu bezanu. Lehlulekile, lehlulekile. Siyavota, siyavotela i-CCC loba kanjani ngaze benze bantu bezanu. Thina sifuna utshintsho elizweni laseZimbabwe. Inhlala kahle alila kuthula nabantu bezanu. So hayi, ngiyabonga kakhulu okhuluma ngoSpanda ngole Botswana.
Hayi, mina vele kube kuya ngami impela, kube nga indaba yekube nga kule holiday impela elizwe abantu laba babulwa ngomnyanga. Kube kuya kule holiday yakhona straight kumbe every day kuhlale kuyi holiday kuze abantu bekhala ngehlobo zabo ezakulwa ngomnyanga. Kube nga maybe after 2 months uzilwe, after 2 months kuyezilwe ebhalakhwe lapha, kuyezilwe ezindaweni lapha ezilele khona abantu ababulawa ngomnangagwa lapha ukuthi wena. Kube kuya ngami impela, kube kuyenzwa njalo. Abantu beke bezila khona mpela, behlale for 5 days bekhala izihlobo zabo lezi ezabulawayo, bekhale mpela abantu kabuhlungu ngoba la abantu kabazange bebakhaleli. La manje abantu basafuthelene basazusize ngalabo mnangagwa lapha. Kodwa ukuthula umuntu esindebele negijima ethi mnangagwa mnangagwa, umuntu wabulala abantu bakithi abaningi kangaka. Hayi, zwisa ubuhlungu lento yegugula wodi kakhulu kakhulu kakhulu. And la manje sisazibuza ukuthi kade abantu wayebabulalelani mnangagwa? Abantu wayebabulelani, yiwo umbuzo esimbuzayo ukuthi abantu wababulalelani. And akana mahloni impela okuya esindebeleni, akana mahloni impela.
Studio 7 njani? Studio 7, ya ma kuthiwa umona ukhona ebantwini, ya ugawule lo chuma umona uyabalimaza abantu abadala. Umona nge-America uyabalimaza, baze baswele lokuthi bakhulumeni. Bata kulanda bangayifunde eAmerica ye kwathini kwacha kwacima lapha. Indaba lilomona badala uzwakale ngizikhulumela ukuthi lomona. IAmerica izenzela into zayo ezihamba kahle. Line Zimbabwe kuyalihlula khona ngaphuthi lilungi. Bakuthi idemocracy eAmerica le democracy. Indaba lisiba lomona. Ngoba lina kayikho khona ngaphi idemocracy ekhaya eZimbabwe. Hayi, kulana umona. Umona usukela ihlweni sibili enhliziyweni sokulandela izenzo. Izokwale vele noma likhuluma ukuthi likhuluma ngomona. Ugawule sesengasazwakala ukuthi ufuna ukuthini. Kanti vele baba yena lo wafunda wagcina ngazwakala lento ekhuluma ugawule. Badala chiyani umona ma.
Ndinjani Studio 7. Hayi, siyabonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo. Kodwa thina ngapha enkayisi lesimanga esikhulu kakhulu ukuthi kanti abosobhuku ba vunyelwa yini ukukhampena, ngoba ngapha ababhoda labantu bekhampena ngosobhuku yibo abahamba phambili bengena imizi yabantu bekhampena. Ngumbuzo bakithi shwa ngikwazi ongamphendula ngizwe kumbe kusemthethweni yini ukuthi osobhuku babe yibo abakhampenayo. Ngiyabonga.
Njani Studio 7 njani ngicane ngifake indaba ezimnandi, ngicane ngifake indaba ezimnandi, ngicane ngifake indaba ezimnandi, ngicane ngifake indaba ezimnandi, ngicane ngifake indaba ezimnandi. Studio 7 ngiyabantaba ngimnandi Studio 7. Sizwe ukuthi uvota njani, ukuthi uvota njani, kumele kuthi khona ukuvota, kumele kwazi ukuvota. Ngiyabantaba ngimnandi Studio 7.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa esigodlo seWashington DC izolo azise ukuba abuphe omunye undoda obonakale ezulazula phandle kwendlu kamnumzana Barack Obama owake waba ngumongameli welizwe ehlome ngembhobho. UTaylor Taranto ubikwa obelandela inkuthazo kamnumzana Donald Trump laye owake waba ngumongameli welizwe owethulwe ebulenjini ikheli yendlu kamnumzana Obama enkundleni yokuxhumana ebulenjini. UTaranto ngomunye walabo abangena esigodlweni seWhite House ngenkani nyakenye befuna ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho ukuze kungene umnumzana owayenqotshiwe kukhetho ngumnumzana Joe Biden.
Yo, I'm styling on the look. I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashana and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what is in bogot? What in a mina, but with my tongue? Shish, like me, shalo. I don't know, capelling, I go poke and put on what put them in and you was a cock. Who knows the leaders, the people go back to pull a cock, a pork of a tongue, a swigging was a telling him bed. Not a strong as long as I long in bed. My shuttle in pep, and don't look up, and what's the list pep. Look, contending to the bonandaba. As well as the cut in double the balls, the level is high, and one of the summer particular long bamba. Every time we speak, I tell my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brothers discussing and testing, especially the rapping, you got this, you got the bantu, you got a lunge, from a woman, woman, move, hand about two, seven about two, say, hey, when I step in the boat, oh my god.
Ngeke balunge silugqiba ke lapha uhlelo lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana la ukuxoxebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha sebedlule inyanga bevalelwe esitokisini ukhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past seven.